umdaba wathi ungakhuluma kubuzwakale udodwe khonapho abantu bonke besesaba ngesikhathi kamkazi. Kanti kuthi ngesikhathi kamnankagwa lesi abantu bonke bakhululekile ukuthi bachothoze kumbe bakhulume noma yini embi abayifunayo kumbe ithize beyichothoza belezizathu zabo ngakhonokho bakhululekile ukuthi bakhulume abantu bekhululekile njengakwenzakala kwamanye amazwe akhululekileyo. Njengakhonapha lapha eZimbabwe kathesi abantu bakhululekile ukuthi bakhulume bachothoze benze loba yini nama-demonstrations lana ayekhona. Ama-demonstrations akuqala ayelokuthula ayenziwa kwakuzange kube lahlupho kodwa i-demonstration iyaphambanisayo yile yabantu laba abacika sebetshentsha impahla zabantu bedilisa izinto zabantu lani lani in the name of i-demonstration. Yikho kathesi urhulumente sekuqaphele ukuthi kungapho ngiyekelwa nje kwizinto lokho kungagcina sokusiba lokugama okuthize njengokugama lokho kwaba khona ekuqaleni. Umehluko ukhona sili kakhulu omkhulu kakhulu.
Kodwa abanye abantu batho bakhuluma besithi kungana kula mehluko ngoba lokhu kulabanye abantu ababotshwayo abacatshangela ukuthi bafuna ukugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kambe kuyahlala kunjalo kuyingoma efanayo yini baba Kawule?
Ukubotshwa kwabantu vele kipsi kukhona ikakhulu labo abantu abacatshangelwayo. Ngitho ngithe uhambe ngakhona ngapha e-America lapha elikhona kipsi abantu bayabotshwa ungathutshwa inxa yovelela kwombo kobochina ucatshangwa ukuthi uyisipayi uyabotshwa uziye khululwa ngaleso usuhluzi usube wakhangela ukuthi silo wahluzisisa ukuthi asomuntu olanda ukuthi engxa yokuthi ungubuya usiyo terrorist umbaso uyabotshwa noma uthiya ngaphi kobo Korea khona ngale kufike ucatshangwa ngale nxa yispice vele e-America kumbe kobo Russia uyabotshwa vela kula muntu ongacatshangwa ephula umthetho welizwe ongabotshwayo. Wathi still laba bavele baphuma egcekeni bayiwele ufakazi obugcwele ukuthi laphana kade besenza lokho besitha kuyenzwe lokho kumele kudingisiswe balandele ngomthetho bese emakhoti befika ekhoti batholakala ukuthi ikhoti khonapho ikhoti ibe yiyo ehluzayo ukuthi umuntu kulele kuqala kumbe kakaqala xa engalakuqala ilahlele kathala ikhoti azimele azihambele umuntu.
Ye kodwa kuyaphetha ngani phela abantu bengani bagijinyiswa eZimbabwe kungana kupheli lokhu baba Kawule?
Mina kodwa kipsi ngiyamangala ukuthi kathi sisesigodleni ngikhuluma zinje abantu abagidiniswayo bona bo mina kambaboni ukuthi kathi abagidiniswa kodwa abagidiniswayo ehambe besiyadinga ukugidiniswa ngendlela ezakho bafuna ukugidiniswa ngazo baza kuthola ukugidiniswa nxa besefuna imithetho yelizwe ngoba entweni zonke ezenziwayo abantu abahlanganisa amakhanda balungise akwaleyo ukuthi abantu bademonstrate kwathi peaceful demonstration iyavunyelwa kwi-constitution yeZimbabwe ikhona ukuthi kuyavunyelwa ukuthi abantu batshengisele ngokuthula bengadilizi impahla bengadilizini kanti khona ngicela ukubuza ama-human rights la aqalisa ukukhangela ukuthi kwenzakaleni baqalisa ukukhangela sebudiliziwe yonke into zogazi abantu sebebotshwa akukhangele nxa kukhangeliswa ama-human rights yona labakhangela abayima-human rights laba abakhangele ekuqaleni ukuthi badlwane usukile wahamba wadiliza izinto zonke wadile wavalela abantu ukuthi bahambe kanti kuvalela umuntu ukuthi ahambe emgwaqweni umthisele izimota asukephula ilungelo loluntu lololo ngokunjalo umthetho umele uyehle ufike ebantwini abantu bajeziswe nxa kukhona abantu abanjengalabo.